Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Jasmine Thofa, isiphathamandla sebandla le-MDC, yena okhankasela ukuthi abantwana labesifazana labanye bathole incwadi zokuzalwa ama-birth certificates. Uqala ngokusichasisela ukuthi usebenza njani, usebenza lobani, njalo usiza njani abantu kulolu daba.
Onke at parliamentary level siyakhuluma ngakho, even kusadic parliamentary forum kule program ekhona esadic ekuthiwa i-statelessness, ukuthi kuzaba lesigaba ngathi i-model law eyaba khona ukuthi kungabi lo muntu ohlala kusadic oswela okuthiwa amaphepha or i-documentation. At parliamentary level lakho siyazama kakhulu ukuthi sidinge ukuthi kube le amnesty ukuthi wonke umuntu ongala document khona abantwana kuphela, ngokuthi labazali mele bebe lamaphepha. Ngahamba la kumsitheli lapho kulungiswa khona ama birth, bakhuluma ukuthi khona kuba ne security ukuthi wonke umuntu aphiwe nje i-birth. Kodwa ngabacebisa ukuthi bakhangele ukuthi kuba yi-security more ukuba labantu abangalama ma-birth certificate, abangalama passport or any documentation. Kuba ngcono ukuthi uhulumende akhangele ngelihlo lona lelo ukuthi banganika wonke umuntu ama-document security wise, babe sebesazi ukuthi ngubani lo bani ohlala ngaphi. Abantwana labo bayabelabazali abayenelisa ukubatholela ama-birth. Ngisebenza lamanye even ama-councillor lama-MP ephalamenti sikhuluma ngakho, ngibone ithuba ku-marriage bill le ebuyayo. Anti bayakhuluma ngezinto zemendo, so khonapho ngibona i-opportunity yokuthi kubhiliyana ingxenye kungangena khonokho. Ngizaxoxisana kukhokhasa labanye bantu ukuthi sikubone ukuthi singayingenisa njani.
Kodwa lokho elaqalisa umkhankaso lo wokudingela abantwana labazali babo ama-birth certificate, lingathi lake laphumelela yini? Bakhona sebasizakalayo?
Sesisize abantu abaningi. Kwakulo mthetho lwana ukuthi abantwana abazelwe eGoli kwayekuhlupha ukuthi bebuye ngapha ngoba bebhadale i-50 US dollars naye befuna ukuthatha ibhesi yomntwana. Umthetho lwana so watshintshwa, abantu kabasabhadali i-50 dollars liyana. So ngibona ingani i-milestone or i-achievement, ngathi abantu bayasizakala ngakhonokho. Kulo munye umthetho njalo so kunezinto ezingani zithile esezirelaxile esezilula ukuthi abantu batholeni ama-birth certificate. Okunye lakuthi kukhangeleleyo engibona ngani kungaba khona very soon, anti yabona ukuthi umntwana ngaye umzali efuna ukuthatha i-birth besisithi umama i-constitution ichona umama kuphela nguyomle amthathele i-birth. So sibona ukuthi even ubaba laye kumele abe lelungelo, kwesinye isikhathi umama uyabe ngekho, unqenywa wasuka waya somewhere then wabhubha. Bonke abazali kumele babe lelungelo lokuthi bathathele umntwana i-birth, kunceda i-right yomntwana.
Waxoxisana lo mkamongameli unkosikazi Auxillia Mnangagwa, kwanceda ngani?
Kwanceda kakhulu nge-motion leyo esayidibhethayo ephalamende, yiyo eyatholisa i-benefit for example yokubantwana abazala e-South Africa ukuthi bangabhadali ama-50 dollars lana. Abantu abasuka eZimbabwe besiyadinga imisebenzi ngasoma-tickets or umthetho nalo ayilungiselwe abantu abanemisebenzi ephezulu, akhona ama-economic refugees.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Jasmine Thofa, isiphathamandla sebandla le-MDC, njalo elilunga ledale lephalamende. Sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.